Isikhumbuzo sikaDabengwa yena owaye ngumkhokheli webandla lezaphu njalo obhubhe enyakenye uqhutshelwe emzini wakhe entabazinduna. Abezaphu bathi kwakumele basebenze ngoncwabakazi kodwa bavinjwa umkhuhlane we-COVID-19. Umfo wabo kamuyi umnumzana Sijabuliso Dabengwa uthe baqhube isikhumbuzo lesi unkosikazi Dabengwa engekho ngoba wavalelwa umkhuhlane lo eBilithani.
Kodwa izihlobo eziningi kakhulu ezentabazinduni bakhona babuyile. Then izothi amazipra akhona, abezaphu bakhona.
Umgcini sihlalo webandla lezaphu eMathebeleland South umnumzana Matthew Sibanda uthebe bezolungisisa lapha umuyi alele khona.
Besizimisele ukuthi alubana kugcwele izaphu yonke lapha indizipra yonke ikhona, kufanele abana bukhona. But ngelanga mhla kuyekuthi umkhuhlane usudedile usuphelile, nithemba sizaba banenge sizoyenza isikhumbuzo lapha size sibulale lezinkomo esikhumbula iqhawele.
Umnumzana Lwazi Hleza ongumgcini sihlalo ohlangothi lweZipra uthe abenelisanga ukufaka amaluba ngelanga lomngcwabo, ngakho uthi umcimbi lo ubaphele lothuba lamhlanje.
Sasize kuqala injongo iyikukhomemoreta sifune ukuhlose kuyenza kungumhla ka-10 August nge-Heroes Day. Pho ke sehlulwa, singathi sehlulwa yikorona ngoba amapholisi abathi hayi ngenxa yekorona asingezake sizofika.
Usabhuku wesigaba lesi umnumzana Thembani Mpofu ubonge abantu abebebuthene bekhumbula umuyi.
Wasenzela uDabengwa, wasifakela inethiwaya lapha yabhoda right wathi ucingo. Sesazisabiya ngamahlahla nje bani bona amahlahla la ukuthi imbuzi ingangeni phakathi. Hayi, khathesi siyabonga, nampa babuyile bazesincedisa la.
UDabengwa ubhubhele eNairobi kwele Kenya ngonhlangula nyakenye evela kwele India lapho ayeselatshwa khona. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.